Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 13 Mfufu 2020 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho sikwenzele ukubana ke silandele umthetho we Movement for Democratic Change ngoba i constitution iyasincindezela ukuthi silandele umthetho ngokupublicize ama audit statements.
Abe MDC Alliance bathi loba bengatholanga imali okwakumele bayithole kuhulumende benelisile ukuqhubeka ngenhlelo zabo lokubhadalela indleko ezikuqela iholo lezisebenzi.
Abazathenga ababi bathenga ngemali ephezulu ngokuba kuzamele ukuthi baqale baguqule amabhondi basebesenza kube yi-foreign currency. Okuza kwenza ukuthi nxa ngabe vele amabhizinesi badulise izinto ukuze bayizuze imali.
Abashayeli bezimota kanye labo somabhizimusi abakumsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla bakhala ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Uthi phakathi kwenkulungwane ezedlula kancane ezithoba mnembili, 8,021 zabatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kusile inkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7,627. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwenkulungwane ezedlula kancane ezithoba mnembili, 8,021 zabatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kusile inkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7,627. Kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili, 230. Kubika abogatsha lwezempilakahle. Kuthi yezwekazi le-Afrika, leli gciwane lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye, 1.6 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lasitshiyagalombili, 38,597. Kuthi emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi edlula amathathu lasikhombisa, 37,867,739. Ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi, 1,081,746. Kubika abekolijini le Johns Hopkins University laseMelika. Abe MDC Alliance bathi loba bengatholanga imali okwakumele bayithole kuhulumende benelisile ukuqhubeka ngenhlelo zabo zonke zokubhadalela indleko ezigoqela iholo lezisebenzi. I-MDC Alliance ithi ingwalo zabo zemali zihlanzekile njalo ibandla lile mali eneleyo yokusebenzisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, umgcini sikhwama we-MDC Alliance umnumzana David Coulthard uveze ukuba inkampani ye-Auditex International yiyo eqhatshwe ukuba icubungule amabhuku ayo emali i-auditing. Ukucutshungulwa kwamabhuku awe-MDC Alliance kuza ngesikhathi kule mbiko ebesiphuma kumaphephandaba isithi inkokheli yebandla leli yatshontsha izigidi ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2 million. UCoulthard uveze ukuba inkampani le icubungule ukusetshenziswa kwemali eyaphiwa ibandla nguhulumende, le mali eyavela kumalunga ayo ngomnyaka owedluleyo ka-2019. Ethi ibandla lakhe lenze lokhu ukuze uZulu nohulumende weZimbabwe afunde ukuba imali zikaZulu kumele zisetshenziswe kakuhle.
Sifuna ukutshengisa ukuba izinto ezinhle ziqala ngekhaya. Kumele silethe inguquko esifuna ukuyiletha kuZulu wonke. Sisenza iCongress yethu eGweru kumnyaka ophelileyo savumelana ukuba siza kwenza izinto ezenza singasolwa nguZulu.
Uqhubeke uCoulthard ethi lokhu abakwenzileyo kuyinto okumele ilandelwe izinhlanganiso zonke zeZimbabwe.
a relatively insignificant small step.
Lokhu esikwenzayo kungenza engathi kuyinto encane kodwa kuyinto eza kuba nkulu hathi kubandla leli kuphela kodwa emuntwini wonke. Sizilatha kuZulu ukuthi acubungulisise imali ikakhulu kumali esayithola kuZulu weZimbabwe.
For public funds.
Unobhala wabasha kweMDC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba uthe ibandla leli lizaqhubeka likubeka sobala ukuba lisebenzisa njani limali.
Ya esikwenzileyo thina njengebandla le Movement for Democratic Change ukuthi siyenze i-audit process emali zethu esiziphiwa ngabantu okuqala imali esayiphiwa ke ngohlelo lwe-Government Finance Act. Okwesibili si-audita imali esiyiphiwa ke ngabantu abasilandelayo ke lalaba abangama-members enhlanganiso ye-Movement for Democratic Change. Lokho sikwenzele ukubana ke silandele umthetho we-Movement for Democratic Change ngoba i-constitution iyasincindezela ukuthi silandele umthetho ngokupublicize ama-audit statements.
Intatheli zindaba azanelisanga ukuhlola ingwalo zemali ezeMDC Alliance kodwa umnumzana Colchart uthe bazimisele ukupha intatheli zindaba umbiko wengwalo zemali lezi i-audit report. AbeMDC Alliance bathi badaniswa ukuba imali obekumele bayithole evela kukhulumende isisiya kubandla le-MDCT elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe besithi lokhu akukho emthethweni. Ngemva kokuba ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguMakhuphe seliphiwe imvumo yokuba lilakho ukuxotsha amalunga edayela ephalamende abavotelwa bekubandla le-MDC Alliance, i-MDC Alliance yahle yehluleka ukuthola imali efika izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million RTGS eyayimele ivele kuhulumende. Ingcitshi zithi okwenziwe libandla le-MDC Alliance akujayelekanga njalo kumele kube yisibonelo esihle kumabandla wonke ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Ngohlola njalo nyaka kwaphuma umbiko othi abe-MDC Alliance banyamalisa izigidi ezimbili zamadola eMelika. Lumbiko ophume kuphephandaba le-Newsday uphikiswa libandla leli kodwa umonakalo wawuvele usudaliwe ngoba ngemva kokuphuma kwawo kwenza ukuba laba abanceda ebandla leli bathukuthele. I-Newsday yabika ukuba ukunyamalala kwemali le yikho okwenza ukuba kube lophenyo lokudingisisa ukuba imali le ingabe yasiwa ngaphi. Ibandla lahle lasungula uhlelo lokuthi kucutshungulwe ingwalo zemali emizameni yokuzihlambulula ngoba besisabela ukuthi ababancedayo ngemali bangathukuthela ngamandla kodwa uColtart ukulandula lokhu lapho ebuzwa zintatheli zindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abashayeli bezimota kanye labosomabhizinisi abakumsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla bakhala ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Iningi lamagalaji athengisa amafutha la abikwa esefuna ukuhlawulwa ngedola leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Intengo yamafutha ezimota okwamanje idlalela kumadola phose alikhulu kulitha i-$91 kusiya ku-98 RTGS ilitha elilodwa kodwa amagalaji athengisa ngemali yeZimbabwe awasatholakali amafutha. Ngedola leMelika ilitha ngayinye ithengiswa ngentengo ephezu kwedola elilodwa i-$0.18 kusiya ku-$0.20. Ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe sekuchiye iningi likaZulu libhekane lobunzima ngoba intengo zakhona zingafani njalo iningi labathengi lingayiholi leyo mali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Efort Ncube ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association i-NACORA uthi ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe kutsho ukuthi balutshwane abazawafinyelela.
Ukuthengiswa kwamafutha ezimota nge-foreign currency kusho khona ukuthi balutshwane abantu abaza kwenelisa ukuthi bayathenge, abazathenga ababi bathenga ngemali ephezulu ngokuba kuzamele ukuthi baqale baguqule amabhondi base besenza kube yi-foreign currency okuza kwenza ukuthi nxa ngabe bela amabhizinesi badulise izinto ukuze bayizuze imali yokubuye bayigcwalisa amafutha ezimota. Yibo ubunzima esihlangana labo khathesi emadolobheni lapha lasemakhaya. Akululanga abantu bathwele gadalala ngoba phela leyo foreign currency vele kayitholakali, itholakala kwabalutshwane kakhulu iningi labantu vele abahlangani layo.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi semzini wePhumula kobulawayo uthi lolu hlupho solubangela ezinye inhlupho.
Ukuswelakala kwe-fuel ku-affect business ngendlela zokuthi akuhambeki lapho yakufuna ukuya khona. Ngoba kuyavuka kwelinye ilanga kungela zimota, kungela fuel, khonoko kuyadala ukuthi kungasebenzeki ku-business. Ngoba ukuthi uthele imoto i-fuel sokumele ubhode idolobho lonke. So yikho kwenza kube nzima. Amanye amagaraji amaningi asethengisa i-fuel nge-forex. Thina i-forex yangkhona siyayithatha ngaphi ngoba sihole i-RTGS.
Unkosikazi Melissa Sithole ongusomabhizimusi wakobulawayo uthi udubo lwamafutha ezimota asebizwa ngedola leMelika yilo olwenza ukuthi labo bakhweze intengo yabakuthengisayo.
Ekuthengiseni lapho intengo zethu sizifaka ngokuthi sithenge imalini njalo ukuthwala impahla zethu kube imalini. Esikhathini esiningi ibhonda lisenze lilutho ngoba ungaze ube lalo ifuel awuyitholi, ugcina uthenga iforex ukuze uthele ifuel. Ngakho kusuka kusiphambanise kakhulu ngoba sigcina singatholi lutho okwenza lathi sibe sithengisa impahla zethu ngemali ephezulu nxa sithengisa ngebond ukuthi senelise ukuthenga iforex siphinde sithole okuncane. Lokhu kusisebenzisa nzima kakhulu.
Umnumzana Future Maphosa esakhamuzi semagwegwe kobulawayo uthi izisebenzi zikahulumende zisebunzimeni ngoba zingatholi imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika.
Uhlupho lwefuel ukuthi icharge ifakwe ngama-US nge-foreign currency. Lusekuthini na abantu abaningi bahola amabond ama-RTGS. So kathi siyayisatholakala ifuel yama-RTGS njalo sokunzima ukuthi abantu beyithole ngoba abanjengabantu be-government abasebenzela i-government ama-civil servants. Lawo bahola imali amabond. So kunzima kakhulu ukuthi abantu bethole i-foreign currency ukuthi bethenge i-fuel. Kose kuzenza ukuthi abantu bengasabi le-transport eyaneleyo.
Inani lendawo okuthengiswa khona amafutha ezimota ngedola leMelika asemaningi kulalawo athengisa nge-RTGS okuludubo oselwehlele osomabhizimusi abaningi behlaba omkhulu umkhosi kuthi labagada imichova bethi sokunzima ukuthi baphile kusimo esinje sebesebenzela ukuhlawulela ukuya lokuphenduka emsebenzini. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwanikeza amagalaji athengisa amafutha ezimota imvumo yokuthi bathengise amafutha ngemali yakwamanye amazwe. Umqondisi weZera wazise iphephandaba leDaily News ukuthi amagalaji alakho ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe ethi njalo intengo evunyelweyo iphakathi kwamadola edlula kancane elilodwa leMelika idola 18 cents kusiya kudola 20. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalwela amalungelo abesifazana elizweni bathi lanxa besamukela ukuba khona kwemithetho ehlonipha lokuthuthukisa abesifazana lamantombazana, kuningi okusamele kwenziwe ukuze bathole amathuba amqotho ukuzithuthukisa nokuba sezikhundleni zobukhokheli. Unkosazana Sibone Kuhle Buhlungu wenhlanganiso ye-Whispers ekhuthaza ukuthuthukiswa kwabesifazane kobulawayo utshele iStudio 7 ukubana usasekhona umsebenzi okumele wenziwe ukuze kufikwe kusibanga sokuthi abesifazana babe lawo amathuba okufinyelela izikhundla zobukhokheli ngobuningi. Okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe kanye lokuthi zilandelwe iziqondiso zesivumelwano se-Beijing Declaration and Platform for Action esenziwa phansi komanyano omazwe womhlaba owe-United Nations. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7 phezu kwalolu daba.
Nxa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe, lolu ludaba oluzama ukuthi lungenise ukubana uZulu alwamukele. Kodwa akuchiphanga, kuyazama ukuba kwenzakale. Siyabona nje ukuba abantwana bamankazana sebezama ukuthola amathuba, but akukafiki kulapho esikhangelele khona thina njengabakhokheli benhlanganiso ezisebenza labantwana bangamankazana. Yebo ye udaba lakhona luyangeniswa kancane kancane emisebenzini emsebenzini, ezindaweni zesikolo lapho abantwana bafundela khona. Kodwa akukafiki ekwamukeleni kakhulu ukuba abantwana laba bangamankazana bathole amathuba alingana lawo esidlisa.
Nxa sesikhangela izikhundla zobukhokheli elizweni, hathi kwezombusazwe kuphela kodwa sikhangela kwezamabhizimusi kanye lendawo ezitshiyeneyo, bakhona na abesifazana abayeneleyo abalezi khundla zobukhokheli?
Nxa sikhangela izikhundla zobukhokheli elizweni, bakhona ye abesifazana asebengenile kodwa abakeneli ngokusuthisayo. Bakhona nje ukuthi la uyathola ukubana ezigabeni ezinje kukhona abesifazana abakhona kodwa inani lakhona alihambelani labesilisa. Uyathola ukuthi engxenye lapho kule besilisa abalitshumi uzathola kulabesifazana kumbe ababili. Ukweneliswa kwethu kuma numbers abesilisa labesifazana akukafiki esigabeni esithabisayo njalo esijabulisayo. Amakhampani amaningi lamabhizinisi amaningi abakaqali ukuthathela ukuthi labo babone ukuthi hayi abesifazana bayakhonelisa ukuthi bakhokhele kumbe bayenelisa ukuba yibo ababelenani eliningi kudlula abesilisa. Sisasilela especially elizweni lethu leZimbabwe ukuthi sikwanise ukuyananisa inamba lelo ukuba kube le representation ehambelanayo phakathi kwabesilisa labesifazana.
Qhiba ingxoxo yethu Sibo ngokusitshela ukuthi kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuthuthukisa abesifazana, njalo njengenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lilethemba nalo ukuthi lokhu kulakho kufezeka.
Okumele kwenzakale elizweni ukuba abesilisa kumele basamukele thina abantu besifazana, babone lokuthi silazo ingqondo lokukhalipha okwaneleyo ukubana sikwanise ukukhokhela lokuyenza izinqumo ezithuthukelisa amabhizinisi kanye lelizwe. Thina njengelungelo labesifazana ithemba silalo ukuba lokhu kuzafezeka ngoba nxa sisebenza labantwana bangamankazana suku ngosuku siyabakhuthaza ukuba loba kusesikolo loba kusemakhampanini nabo basukume labo phezulu nxa kuthiwa kulezikhundla ezifuna ukuthathwa, bengesabi ukuba izikhundla lezi ayisizo zabo ngezabantu besilisa. Silalo ithemba kakhulu ukuba eminyakeni elandelayo especially singakhangela ukubana ngomnyaka ka-2020 sibe labo abethu abantwana abakwanisileyo ukubusa emankampanini abo. Ku-2019 sibe naye umntwana oye-university okwanisileyo ukuthi labo abe ngu-president wama-students kodwa yena ngowesifazana, into engazake iyenze. So siqhubekela phambili siyabakhuthaza abantwana bethu abangamankazana kube kusezindlini kube kusima communities ukuba bathathele labo phambili, bengameleli ukuphiwa izikhundla but ezinye bazicreate labo kuma communities kuma businesses even lasema positions awe kubuswa kwelizwe. Siyabakhuthaza ukuthi bathathe ama position okufuna ukuba ngu-council ukuba ngu-MP even ukuba ngabo president.
Unkosazana Sibone okuhle kuhlungu ngowenhlanganiso ye-Whispers imuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 ekoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngolwesibili maviki yonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizahlolisisa ukuthi leli gciwane seliphazamise impilo zabesifazana okungakanani. Sizaphinda siphathe udaba lokukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu izikolo zavulwayo ngenyanga edluleyo befuna ungezelelwa iholo. Sulukantaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump weMelika ujikele amalembu ama-masks awukuvala ubuso ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kubalandeli bakhe izolo ebusuku ephuma emhlanganweni owerali eyokuqala selokho wazisa umhlaba ukuthi ufunyanwe elegcikwane le-coronavirus. Ukutshengisela kuqhubekile namuhla eLagos eNigeria njalo kungene kulanga lesithathu lapho abantu abasola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe lanxa umongameli Muhammad Buhari ethembise ukuthi amapolisa atholakale elecala azajeziswa. Ngokwamanje wothi ngidedele kuChris Gande esinika udaba oluphathelane lezomnotho welizwe.
Sokuqhamuke imbono ehlukeneyo ngomkambo othengisa imali yakwamanye amazwe othiwa usubangele ukungawi mahlayana kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Uhulumende uthi umkambo lo usubangele ukuthi intengo yokudla lenye impahla yezitolo ingakhweli mihla ngemihla. Umphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza utshele iphephandaba leHerald kumalanga asanda kwedlula ukuthi lokhu sokubangele ukuthi impahla emqoka empilweni kaZulu itholakale lula kulasekuqaleni komnyaka lapho kade sokusilela phose yonke into. Ingcwethi ecubungela izomnotho omnumzana Masimba kutshera uthi kukhona sibili ububelo kodwa bulutshwana kakhulu okokuthi akudingi kutshayelwa ihlombe.
Nxa sikhangela ukuthi inflation isasephezulu, nxa sikhangela ukuthi i-economic activity yangkhona isasincane kakhulu ukuthi ngeke sajabula sisithi i-economy kumbe indlela lezi ezoku uba le foreign currency market sezisebenza. Ukumele i-economy iqale ivuke mbijana nxa kuyikuthi i-COVID isiphela, i-economy isisukuma, yikho ezizabona ukuthi i-foreign currency market lay iyasebenza yini.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcwethi ecubungela izomnotho omnumzana Rejoice Ngwenya othi umthetho owasungula umkambo wemali wenelisa ukuhitsha nje kuphela umkambo wensitha owe black market.
Ngoba sibona ukuthi ukuphephuka kwemali yethu ibond sokungcunywana. Kodwa ke inkinga yokuthi i-reserve bank ilokhu ingenela emsikeni lo. Yikho abathengisi abaningi basadonda ukungenisa izimali zabo emabhenki. Osobhizinisi kabazuzi imali ngobuningi bayo abayifunayo ukuyisebenzisa kuma-industry. Yikho beselamana lo msika omnyama. Loba kulobubelo obuthize emsikeni wemali akukatshengisi emnothweni ngoba kwenzeke ngesikhathi somkhuhlane we-COVID. Okwesibili, uhulumende wethu lo kakatshengisi ukuthi ulesifiso sokuguqula umbuso wobudlibangudlwangu. Yikho osobhizinisi abaphetsheya basanyenya kabakabi lethemba lokuthi imithetho ingabavikela ekugcineni komnotho wabo kumbe lezimali zabo.
Umongameli wenhlanganiso yabezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mutashu utshele intathele zindaba kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ukuthi umkambo wemali lo usubangele ukuthi abathenga bethengisa impahla benelise ukuthola idola lemelika lula okuyikho okwenza impahla itholakale ezitolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi lanxa umkambo wemali usulethe ububelo, udubo ukuthi idola leZimbabwe selisenza idola lemelika lingasathengi okuningi ezitolo.
Ya, singathi esikubonayo kulezi zinsuku ukuthi ama-prices ngani asakhweli ngendlela le edinyeni bakala khona, sifikeze beqalise kumeko kwe-auction yabo khonalo. Ngoba i-find out ukuthi khona into esiyithenga last week, into engiyangikhona yiloku injalo. But kusuke sekumangalisa njalo ukuthi khona no intengo esiyisebenzisa ngasebenzisa iyisa manje iyiso esilingani sebeyikhulela imali yeZimbabwe. Lokhu bengibona ngani ngabe kubanga ngikhonokho kwama-auction abasebekuyenza lokhu kwi-government.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Clemens Jidawu ngeviki edluleyo wazise ukuba osomabhizimusi abazathengisa beqathanisa isisindo sedola lemelika ngesisindo somkambo wensitha bazabotshwa.
Abahlangothi lwenhlelo zokumelana legciwane lengculaza abe-National AIDS Council
Wathi inani labantu abatholakale beligciwane leli lehlile kusukela ngomnyaka ka-2010 kusiya ngo-2019. Kodwa bakhathazekile ngoba belakho ukungenelisi ukulehlisa njalo kusukela ngomnyaka ozayo kusiya ku-2030 ngenxa yoduo lokuqhamuka kumkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma kumfundiso yobulili kanye legcikwane lengculaza lamhlanje, umqondiso we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, uchasisa ngenhlelo zabo.
Khathesiyana nje lokuthi abantu abethu, ama-teenager, izikolo zivuliweyo, kuningi abakwenza okuzayenza ukuthi bethole umkhuhlane we-HIV, not we-HIV kuphela, kodwa ama-STIs, lama-unwanted pregnancy, lokunye nje kuzahlupha abantwana. So siyananzelela ukuthi i-COVID, ngesikhathi se-COVID siku-lockdown sibonile kakhulu ukuthi kuwele gender-based violence. Lapho kule gender-based violence, obviously akula muntu ozakwanisa ukuvikela umkhuhlane. So siyananzelela ukuthi kathesi sekungani ukuthi siphi, yikho kade ngisithi emhlanganeni, asizameni to pull out our socks, ukwenzela ukuthi sizame sibili ukuthi i-program yethu iphumelele, singayekethisi ukuze simithe ama-targets ethu ka-2020 naka-2030.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu laye upha imibono yabo ngokumemethekiswa kwenani labalakho ukuthelelwa i-HIV ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19.
Ilizwe lisuke lahlangana lolunye udubo olulethe imithetho eminingi isibisele emuva kwenye imizamo uhulumende akade yenza. Sikhangele ukuthi abantu abaphila ngamaphilisi bekumele inyanga ngenyanga abantu bahambe, abanye bayethatha amaphilisi abo. Uhulumende ubefake imigoqo yokuthi abantu kabavunyelwa kuhamba bengena edolobheni kumbe besiya kwezinye indawo bengelayo imvumo kumbe bengelazo izincwadi. Abaningi bebesehluleka ukuthi basebenzise ingwalo zabo zezibhedlela ukuyathatha amaphilisi. Kusinanzelelisile ukuthi abantu abaningi basuke behluleka ukuqhubekela phambili ngohlelo esingathi ngesilungu defaulters, ukuthi basuke behluleka ukuqhubeka phambili ngokunatha amaphilisi abo ngenxa yokuthi bebesehluleka ukuthi bahambe bayethola usizo.
Umfundisi umnumzana Elisha Mungure ongene umhlangano we-NAC yena uthi ukungaziphathi ngesikhathi se-COVID-19 kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-HIV.
Sibone abantwana bengasayi esikolo. Nxa besiya esikolo kwenza ukuthi babe ngabantu abayenza umsebenzi wesikolo. Ngesikhathi se-COVID behlezi ngkhaya lokukade becatsha bephuma and abazali lawo kongani kuyabayihlula. Umsebenzi kade usenzwa ngabotitsha, abazali abasakwanisa ukuthi babuyenze. Ngise ngizwe abantu abathize besithi khona abantwana especially amankazana abanye bazehluleka ukubuyela ukuyabhala even ku-form 4 khathesi ngendaba yokuthi sebezithwele. Nxa sebezithwele kulama-chances amaningi okuthi labo sebele-HIV AIDS.
EmaNdebeleni inhlelo ze-National AIDS Council seziveze ukuba ebulilima inani labantu ababanjwa ligcikwane lengculaza likokuthathu ekhulwini okuphezulu uma kuqathaniswa lezinye iziqinti ezweni. Ugatsha lwezempilakahle kuziqondiso abakhangelele ukuzifika bahlela ukuba ngomnyaka ka-2030 kumele kungabi lamuntu ozaphinde ebanjwe ele-HIV ubandlululo kanye lokubulawa yilo. Kodwa i-NAC ithi baza kwehluleka ukufinyelela kulokho ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi belikhangelele ukuthi inani labantu abathelelwa i-HIV ababandlululwayo kanye lababulawa yilo libe lehle ngesilinganiso sokungamachumi ayisitshiyangalonye ekhulwini i-90%, kodwa kuzaba nzima ukufika leso sibanga ngenxa ye-COVID-19 kanye nendlela abantu abaziphatha ngayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singeke ehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abe-MTC Alliance bathi loba bengatholanga imali okwakumele bayithole kuhulumende, benelisile ukuqhubeka ngenhlelo zabo zokubhadalela indleko ezigoqela iholo lezisebenzi. Abashayeli bezimota kanye labosomabhizimusi abakumsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla bakhala ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Kuthi phakathi kwenkulungwane ezidlula kancane ezithoba minembili, 8021 zabatholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kusile inkulungwane phose ezisitshiyagalombili.
7627. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.